Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Kweze kuseni namuhla.
Ungakhangela abantu bemathebhelele into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo emahhovisi nona labo uma bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba bengobolimithize.
Umanyano weMathebeleland Collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesiNdebele emahhofisini kamsitheli eLupane.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ukuthi ugatsha lwamajele lwehluleke ukusa izibotshwa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland collective ukhala ngokuthi kulezisebenzi zikamsitheli ezikhuluma isiNdebele esezisusiwe ehofisini yeLupane kwathi endaweni yazo kwafakwa abangenelisiyo ukukhuluma lolu limi. Lumanyano osuke wakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi uthi lokhu kuzabangela ukuthi kulontshwe izipele ezingaqondanga zamagama abantu kuma-birth certificates lasezithupheni. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abasuswe eLupane babikwa bethwaliswe nzima ngemva kokuveza inkohlakalo ebisenzakala emahhofisini la lapho abafuna ama-passports ababefumbathisa khona izisebenzi ukuze bawathole ngesiphangiphangi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leMathebeleland Collective uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongwenhlanganiso njalo ye-ibheju likaZulu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyinto embi ukususa abantu ikakhulu abohlobothize ubase kuperifery ubusuthatha abantu abangaphandle obalide kusenta ikakhulu ungakhangela abantu bemathebhelele into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo ukubana bebe yibo abasebenza emahhofisi nona labo uma bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba bengobolimithize.
Manje khona okwenzakalayo kuyini kahle kahle sizwa kuthiwa abekhona basusiwe kuhamba njani?
Silokucabangela ukuthi ungakhumbula umnyaka ma uqala ngabona kubo April somewhere kuye baphuma ukuthi kungani kulokungcola kwe-registrar ngento zama-passport ukuthi kulokudiziswa. So siyacabangela ukuthi engxenye bona laba abakhithiweyo bengabe becatshangela ukuthi yibo abangabe balithisani i-information yokudiziswa leyo. Yikucabangela ngoba kasisibone esinye isizathu kumbeni ukuthi kuyabe sobefuna ukuthi belethe abantu abohlobothize ukuthi bebe yibo abaseduzane ledorobha laseLupane laba abantu besiNdebeleni njenge inhlala yenza bebakhiphela eceleni kwendawo bebasekhatshana emathokothokweni.
Ubona abacatshangelwayo ukuthi yibo ababesenza inkohlakalo le ngobani? Yibo abaxotshiweyo kumbe bona baseHarare?
Hayi, kungani abakhithwayo bangabe becatshangela ukuthi yibo abalikhisa information ukuthi kulokuxhwala phakathi kwako-registrar?
Ngokuzwa kwenu kuthiwa labo asebefakiwe kumbe abazafakwa ngabantu abasaziyo yini isihlobo saliyonale indawo?
Kungani ngabantu bona labo vele abantu bemaNdebele na abahlala bekhala ngabo ukuthi babhale izipelling ezingayisizi yibo abangani bayalethwa khona la.
Manje udaba lona lolu libona ungani luzalungiswa na kumbe kuzaba yikukhala nje abantu kuqhubeke kunjalo?
sizolungalungisa kungaqhubeka kunjalo kuya ngokuthi abahlali ikakhulu abemandebeleni basukumile yini bathi hathi lokhu asivumelani lakho babonisa uhulumende babonisa labakwenzayo ukuthi lokhu abakwenzayo abantu bemandebeleni bakuzonda.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulilunga leMathebeleland Collective njalo ngohlanganiso yeIbhejo likaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abogatsha lwezibotshwa ole prisons izolo behluleke ukusa amalunga emthwakazi Republic Party amathathu enkantolo ukuthi ayekwetshwa ngoba bebengelaphethulo ledizili. Abathathu laba uVanet Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Spanda bafunyanwa belecala lokudala udlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga eMRP bavalelwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo eKami Prison belindele ukugwetshwa kulandela ukwesula kwemvumo yokuhlawula isibambiso sebail ababeyihlawule nyakenye. Umgcini sihlalwe MRP uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi ugatsha lwezemithetho ezweni lwephula amalungelo ezibotshwa lesisekelo sombuso ngabakwenzayo.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Kusenjalo idale linye lidlulisele kusasa udaba lwengxabano kamabhalane wekansil yakobulawayo nomsekeli kameya wedolobho. Igqwetha likakhambarami lochigora uMnumzana Maqhawe Mpofu osuka eMlawuthi and Partners utshele idale ukuba uhulumende khona emuphe amaphepha ecala izolo okubangele ukuba behluleke ukulungiselela kahle ukuthonisiswa kwecala leli. Ingwalo zecala elibhekane lo Tinashe Khambarami lo Silas Chigora zichaza ukuba ababili laba babhekane lecala lokuchaya uDube bemthelela ngezandla. UKhambarami ngalelo langa ubikwa egcotshe umsebenzi uDube emcala ngokuchaphaza imali lokungaphathi kuhle umsebenzi. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwalo ngolwesihlanu lweviki ezayo kuzaqhutshelwa hatshi eHarare kuphela kodwa lakobulawayo. Isikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho uMnumzana Swithen Chirodza uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngamalungiselelo abo.
Ibulawayo iza demonstrator nangalinye leHarare. Sibona ukuthi abantu bazabuya ngobuningi ngoba abantu abasisekelayo yibo abasitshelayo ukuthi hhayi sokuyisikhathi sokuthi lijengisele ukuthi alithabi ngomumo okhona.
Lanxa imvumo liyiphiwe alesabi ukuthi mhlawumbe ukuzaba lodlakela kumbe kungenela abanye abantu kugcine sokusiba le ngxabangxoza enjengaleyana eyenzakala kuqala.
Hayi, angikhole ukuthi kuzawuba lodlakela ngoba kuzabe kukhangelwa phela abantu abasekela ibandla. Njalo kwathe kulamalungiselelo vele achiyeni lamanye ama-demonstration eseke saba lawo. Kodwa phela ungananzelela kudutshulwa abantu 1 August 2018 yayingaso demonstration ye-MDC. Kwakuyinto vele eyaqaliswa ngani ngabafana bezani. So le yi-demonstration e-MDC akukaze kube le demonstration ye-MDC eyaba lodlakela.
Likhangelela ukuthi labantu makhaza abangaxhasihlangothi kwezombusazwe labo bazabuya.
Yikho esikukhangeleleyo phela inhlupho ezikhona vele kazikhethi ukuthi umuntu usekela liphi bandla. Ungananzelela imali yomchova, angithi umchova ubuyi-$2 waya ku-$2.50 akesuku-$3 singakaphutshe nalo u-August usaqalisa nje kodwa imali yomchova sitshintshe kathathu and yathe sizwa ukuthini bona laba abasinika amafutha sebenile ukuthi besinike amafutha ngoba bafuna intengo injani kwezo. So konke lokhu kuhlupha uZulu wonke, akukhethi ukuthi umuntu usekela kuphi bani. So sethemba ukuthi wonke umuntu okhalifileyo, umuntu vele olenhlupho, uzabe khona ku-demonstration.
Kuyini kahle kahle likuqoqayo njalo kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kubi khona udlakela njalo kulabantu abangalahlekelwa zimpilo?
Phela kumele kube lo mhlangano ukuthi ama structures ethu atshelwe. Angithi ngoba okwakathesi usayinto vele enjani eku-provincial executive. Kumele kube lo mhlangano okhuthaza ama structures ethu kuzawuba le demonstration. Kumele kube lo mhlangano owendlela eyokwazisa amapholisa ukuthi leyo demonstration izaqhutshwa nini. Kube lo convener umuntu oqoqa amaphepha aye emapholiseni. Kumele kube lo mhlangano owelayisa nge-security laba abasebenza nsisha bengabe-MDC.
Ngemva kokutshengisela-ke uhulumende engazuza umbiko wenu, kukhona okuzaguquka yini?
Osoko kwayenzakala kwamanye amazwe yikuthi sokunezinto eziningi ezenzakala nxa abantu betshengisela. Ungananzelela yena umgabo wakhitshwa abantu ababetshengisela. Ozoba besekelwe amasotsha kodwa khonokhana ukutshengisela kwayenza ukuthi kukhiphe yena umgabo.
Umnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MDC koBulawayo, obexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi owake waba ngumphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswa icala lokutshaphaza imali yeNASA engena ku-$400,000 ekhankasela ukhetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sevumile ukuthi amalunga edale lephalamende asebenzise ama-passports aphiwa abantu abaqakathekileyo, ama-diplomatic passports. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Amavuko lonke nje balaleli labasakazi, thina siyavuka udubo nje lusiphethe nje sithi hayi ama-youth ezanu-PF aqhubeke siwa ebabamba laba abadla imali ngendlela engayisiyo, kanti ibo ababonwa ngamapholisa, amapholisa wona ahlala ngapha engababoki. Sithi kamalaba ama-youth ishiwa kayibambe kakhulu, ingene la kuma-overheads search, bakhona futhi abanye abadla imali ye-government okungekho emthethweni, sibili seche kakhulu phansi naphezulu, ingakhangele ezikhundleni eziphezulu kuphela, naphansi khona ngale beguduzwe bonke. Ngoba nxa usidla nje every month imali mahara ungazange ungekho emthethweni akuvunyelwa, kababanjwe sibili.
Linjani bakamthakazi? Hayi, mina ngingulivius elvius fohla, mphuma esigabeni sasemathebuleni south efumugwe. Hayi, ngiyabona nje ilizwe lakithi sokunzima, ke ngithi nje ma singahlanganisa amakhanda lesithi kulungisa ilizwe lakithi.
Salibonani, salibonani bazali, eZimbabwe yonke nje livuka njani? Hayi, lathi siyaphila kakhulu e-Studio 7 khona ngapha abasakazi. Hayi, ngiyalishaya lihlondo. Mina engikho khona lapha kule nto engizizolo mayelana nge-government yeZimbabwe ethi ifuna ukulimimba nje ithengise kwamanye amazwe izama ukuvusa umnotho. Lolo luhlazo lubi kabi elizweni la. Ayisiyo into abangayikhuluma ukuthi balimimba nje bafuna ukuthengisa. Bayithengisa kusipistolo, iliphi ilizwe abazathengisa kiyo? Imba nje lezi zilinyelwe amasosha namapholisa nama-CIO ukuthi bebebhenyiswa besiyatshaya abantu bephula ilungelo loluntu. Idoti leyo. Kuba kuya ngami imbanjelezi kuba vele i-government vele ingavunyelwa ukulima imbanje khona apha eZimbabwe. Imbanjezi yabe zilinywa zinikile abantu ukuthi amasosha namapholisa ukuthi lama-CIO ukuthi bedakwe besiyatshaya abantu estaradeni. Ama-CIO kathe sibalala betshontshe abantu besuku besiyabulala. Amapholisa abantu batshengisela ukuthi labo ikhona into abayiswele ezweni bangenelwa bayatshaya. Amasotsha bengabhema lezo mpanje sebengenela abantu bedubula beqeda abantu.
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 namaZimbabwe wonke. Sizwile kuthiwa sokuzavunyelwa imbanje ukuthi ibe semthethweni. I think abantu lizwe kabi, mhlawumbe mangungabekwa kahle ukuthi sizwe kahle ukuthi kazivunyele ukulinywa. Kodwa kube lama certain plaza azazilima, ingalinywa noma ubani othi lami abantu azengilima ephambi kwejarada or phambi komkhukhu wami. Ayivunyelwe emaplazini nokuthi idayiswe kahle kanjalo kube lamaplazi ngoba bengavunyelwa kuyabo kompunza idle emini and amaxhegu phela imbanje ayivalwa ngomgabe izolo iyavalwa ngamaxhegu beyibona ukuthi le nto le ayilunganga emphakathini. So azivunyelwe amaplazi certain plazi zingavunyelwa noma ubani ukuthi zidayiswe laphayana nalaphayana zibe le ndawo ezidayiswa khona zibe sezikhanjwa zesiyalungisa lokhu eziwenzayo. Yebo khona azilunganga emphakathini kodwa le ndlela enjani ezisiza ngayo siyayamukela technology. Okwesibili, i-MTC mayibhikitsha noma ubhikitshe wonke uZulu ulungile. Ngenani emgwaqweni lingaphuli iluto lingagqamula amarobhothi lingaphuli izitolo litshontshe lenzeni ngoba kusasa lizazidinga lezo zitolo. Besicela libhale amabhodi lento elizifunayo lizibhikithe njengabantu abasmart. Libeke izikhalazo zenu kwancono kuvalwe yonke into, kuvalwe yonke i-state house, kuvalwe yonke indawo kungahambi noma yini. Okwesithathu, besicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayikhontrole abantu bekhontrole kahle. Okwesine, sicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayekuthi abantu sebephula izinto bengasebenzisi inhlamvu lezi ezokubulala ungathi kubulawa kusempini, abasebenzise into ethiwa ama-rubber bullet. Njalo uma bedubula nge-rubber bullet abaguqe ngedolo phansi be-eme izinyawo, bedubule izinyawo ngoba naye i-rubber bullet ilobungozi mayengakutshaya esifubeni, mayengakutshaya noma ekhanda ngakho. Kodwa uma bedubula izinyawo, bedubule izinyawo or besebenzisa ama-tear gas, njalo mhlawumbe kusetshenziselana amanzi alumayo othi i-truckline iyaspreya kanjalo. Okwesithathu, bese sicela futhi njengoba singamaZimbabweni sinje, besicela kube nenkululeko e-right. Niyakubona ukuthi izansi zamandlela zonke izama ukuyenza, akasekho umuntu oyithembayo. So kuyazicacela laye ngoba siyeintroducer lolu hlelo lembanje kanje ukuthi siyehlulekile. Kodwa besicela ukuthi le game yayidlale kahle ukuze abantu benjani behlale ngepeace. Ubabona into belwa kanje bezondana kanje, ayikho phela into yasifundisayo imizano, ayikho into yasenzelayo. Yasifundisa ukuzondana ukuthi ungazi ukuthi kuneshona, kunetonka, kunendebele, all those things in. Angithi le yabona into ebuhlungu ukuthini, izano ayithembakalanga. Ikubona kungela la makhampani amakhulu azobuya ezo-investa nezano. Okwamanje bheka bafuna ukubulala imphongolo liyana kuphi egodini laphana, imphongolo eyenza ukhethi. Basehlule kwakho igodini, egodini soze kwamila izinanga. Okwesibili, ngapha amafemu oshuga refinal abayabhidlika izinanga sebefuna ukudala kahlahle sefuna ukubulala khona kontuthu ziyathunqa kuwe sezinangeni kahle kahle.
Salibonani bantu be-Studio 7, linjani? Hayi, thina siyaphila kule ndani yaseBotswana. Sabalekela uDube ekhaya. UDube sisizotilanda amadlela aluhlaza. Sasicabanga ukuthi mhlawumbe angcembe kwesinye isikhathi umnankakho zayenza into engcono. Kathi uyazifananela laye ngugongwe, ngugongwe unumber 2. Baqinile ukubulala kuphela, ungabufake babulalele number 1. Lokutshontsha ukhetho, lokuthenga amavoti ngokudla. Hayi, besicela lami ku-Studio 7 like lisivule lathi sikwanise ukuthi sikhulume bantu bakithi. Siyacela, siyacela, ibizo ngizalazisa ngakuya kwesikhathi.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0021 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kube lokuzamazama komhlaba kwele Taiwan izolo. akukacaci ukuthi bakhona yini abafileyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo. Amapolisa kwele Canada athi abasolwa ababili abanakanelwa ukuthi yibo ababulala isizalwane semelika lesithandani saso esivela kwele Australia batholakale befile emahlathini. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili kwele Melika. Umongameli Donald Trump wethekelele esabelweni se-Ohio lase-Texas izolo ukuyabonana lezihlobo labangane babantu abangamashumi amathathu lanye abadutshulwe babulawa ngabamhlophe abacatshangelwa ukuthi bazonda eminye imihlobo ngempelaviki. Kodwa kube lokutshengisela endaweni zombili abanye besola umongameli Trump besithi nguye otshotshozela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabamhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Uhambo lukaTrump lube luhambo olubi kakhulu, kazange lwemukelwa ngabantu abaningi, njalo singananzelela lokhu kwenzakaleli sehlakalo sokubulawa kwabantu abaningi kangaka ebebulawa ngomhlophe obefakile imeseji lapha online ebonisa inzondo yeminye imihlobo. Kube lokuphithizela okuthize lezakhamizi zakhona bengilandelela nje uhambo lwakhe kusukela ekuseni kuze kube manje, njengoba kade ngithi usanda kufuna ukuthi ngilalele lasenyuzi lapha abantu bekhuluma kube lesiphithiphithi abantu balwile mpela ngokuvakatsha kwakhe ukuthi uze kwenzani, kungoba basola ukuthi nguye othelele imicabango enje ebantwini abanjengalo mbulalo hambe wabulala abantu lafana nje inzondo yabanye abantu. Ngoba singananzelela umuntu lo udrive uhambo olude kakhulu, i-target yakhe bekungabantu bakwele Mexico athi bona sebe-invader ilokhuze ilizwe leMelika, ngakho ubala nje duze ledolobha elisebhoda lapho abajwele khona abantu abazanawucelela Mexico.
Injongo yakhe umongameli Trump yokuza khona ngapho eTexas lokuya eOhio ibingeyokuzama ukuthoba amanxeba lokuqeda ukufuthelana okube khona ngemva kwezehlakalo zombili. Ngamanye amazwi uthi kayifezekanga injongo yakhe.
Kayifezekanga cha injongo yakhe, ngoba singananzelela lezi zehlakalo ekwenzakaleni kwazo kujwayelekile ukuthi umuntu ongabe ebonakala njengomongameli welizwe uhle ame kukho konke akwenzayo, ake nje akhiphe i-statement ngokwenzakaleyo, kodwa uthethe isikhathi sakhe kwaze kwathi ngemva abantu sebekhala sebekhonona ukuthi kanti wathulisa kusenzakala izehlakalo ezimbi kangaka kutheni, yikho ukuze axexevuke. Yikho njalo okwenza ukuthi lalapho nxa sesiyafika khona abantu bakubonisa sobala ukuthi kabajabulanga. Njalo umnumzana Trump ukwenze esebona ukuthi abantu kabajabulanga ngereaction yakhe eze late, wasezama usukumela phezulu, kodwa angiboni ukuthi uhambe ngokuyazwela abantu ngokuyakhalela abantu, uhambe nje ngokuyazenza umuntu muhle nje, kodwa yena engemuhle esesenzela amavoti akhe njengoba sokuqala kwamanje ukhankaselwa i-re-election yakhe.
Udaba lolu ubona lusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo?
Kakhulu kakhulu, abantu ngibona ngathi noma uTrump ubezile ngamaqhinga akhe ekuqaleni ukuze athole ukuvotelwa, ngibona ngathi ngesikhathini esizayo abantu abane bazamphika, ngoba kulokho akwenzayo yebo wenzile okuthandwa ngabantu, kodwa usedlulise amalawulo kokunye akwenzayo phecelezi ngathi izinto ezimbi lapha angathi uphambuke khona, mbona lapha ulahleke khona, usuke alahleke kakhulu enze izinto ezingelavuni. So kusiza elikhethweni lapha abantu mbona ngathi sebembone sobala ukuthi uyindoda elakho ukuthi khona yenze ukuphazamisa okukhulu okungathelela ilizwe amahlo. Ngibona ngathi usebisele ilizwe emva kakhulu uprogress yokuthi abantu bazwane, i-social life yabantu be-America isibuyele emva kakhulu ngenxa yezenzo zakhe umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. ¶¶
Amadoda siyabakhumbula bonke abasilahlekelayo kuleli lizwe lakithi ababesebenza ngaphansi kwalomkhakha esisebenzayo kwezomculo madoda namhlanje ngihamba lokufoka goli
molweni mabuyani livuka njani nithuyile buyani siyalibulisa ekuseni kanje kungolwesine kumakumbi omane omhlaba lasemadolobheni atshiyeneyo kobulawayo Harare Cholocho Gwanda Bedbridge Pram kutitshi mamukatshini siyalubonga uxhaso lwenu sisonke nila kufacebook siyalibona ababukeleyo kulo Khethi Wencube uthi wena amavuko msakazi Tim Hlabangana lawe uthi amavuko bakithi Zakayo James Vukano uthi wena ndiwona wapata zivuri kutoka Tanzania angazi lulimi bani lolo lokuthi utshoni ngiloba akubhalile kuphela ngilethemba kakhuluma inhlamba noma gugu ntombi ngwenya uthona zivukile lathi Brinestone emakitchen eSouth Africa Visco anyaningwe moyo uthwena abantu bakithi bazoze bayifake imthwakazi Republic Party ngenkani nanko elupane sokufakwa obona abantu kuzoba lo JD Junior Dube uthwena livuka njani emsakazweni othandekayo sivukile Dube Zenzo Oscar Ndlovu uthi wena livuka njani msakazi labalaleli emagumbini wonke amane womhlaba obulisayo nguZenzo umtaka Ndlovu ephumula order ku A mishangi lapha eGoli kwele South Africa siyabonga Ndlovu enkulu Mthimande Menzi uthi wena morning msakazi kethiwe sicela kungabulawa abantu ngelanga lokutshengisela Brian Ndlovu twana livuka kanjani mthwazo omuhle Precious Dube amavuko Banks gift Emma molobise ngutwana mabuyani Stephen Mpofu sanibonani siyabonga
Oya mhlakungcwele linye iqhawe labo sikhuza kwagcwala amasantana yonke indawo sacela into ethelelo kuJehova
ngokho lonke abafowethu notate wethu siyalikhumbula nalani ngokho lonke abafowethu notate wethu siyalikhumbula
kumbulani ngoka moyo kufa udeli yazo yatelela mhlaba kawula qiniso ngempela izolo lokuba sithazwa ngamazolo sisendaweni yakho gambule singcwaba power kagambule bebabaza abazali betikhono elingake linyamalala kwamazolo yekho wathi ukhosi ngamazolo kufa udinwa yazo lesidina ngizothutha kulendawo yasemphoenzi ngiyavalelisa ngoba sekungathi ngiyisithutha xa ngikhumbula iqhawela kituthuthana the super machine ngenama ngasala ngiyisithutha mhla ngibikelwa ngesifo sakhe ngamunye izithupha ngaphelelwa ngamandla ngizibuza ukuthi ubani osukula impande engusupa kawudeli kufa futhi uyadelela kambusanjipa nawayedleni yakho injipa zonke zimthanda zimkhonzile sisajayipha ingoma zakhe wamthatha wamjikajikisa ulale ngoxolo baba kanjivana igama elithi Isaiah Isaiah sesilibonele ebhayibhilini wathi isilonda esingapheliyo kowayawaya kuhele kube buhlungu ezinhliziyweni zethu kugodwa lezibilini nangikhumbula ukhono lakhe kuma-challenges umhlaba wakithi ugcwele izindunduma zeziduli kulela izinduna zomculo wakithi unduna ufo kamalaba wahamba kwavuleka isikhala
Big 5 hambale TK Brothers besabela ke kamnandi lapho bathi siyabakhumbula bekhumbula ke amaqhawe ezomculo besiqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umanyano wemathebelele and collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesindebele emaofisini kamsitheli elupane kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 mina lani asibeni sonke kweza kusasa ezekuseni phela ngo-6 olivalelisayo nguntungamilinkomo tshone kuwe.